abantu bakanya besethukile ngendaba ukuthi ukubaleka akwenzileyo zakazi ukuthi ubuye wabonana lobani lozibani alabo bantu abangacina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabenzele sebewubambele ukuthi ungacina suthini usiya kwabanye labo yikho besethuke abantu.
I-Wilkins isibhedlela senu njengekhansili yeHarare, ukubaleka komuntu lo izolo kaliboni yini ukuthi kutshengisa isidingo sokuthi mhlawumbe kube le-security kulesi sibhedlela?
Ya, iliqiniso i-security ifuze ibe khona, kodwa angazi lakho ukuthi kuhambe njani ukuthi kwenzakale lokhu, ngoba ekuhlalisikeni kwendawo le vele i-security ikhona. Kodwa uyazi nawe ukuthi umuntu akayisiyo machine, umuntu olengqondo ocabangayo ongadinga ukuthi uma efuna ukuthi ayenze iluto njengokubaleka okwenziwe ngalo angakuhambisa njani agcine laye seke waphuma, ngoba le ndawo ithiyene le prison yindawo ebanjwa nabo abafuna ukulashwa, okuthi laye ukuyabe engumuntu okhangelelwe ukuthi ukhangelela naye ukuthi athini alashi yokuthi i-security sicina ingazathi akayitaiti njengaleyo ese-prison services.
Abantu abaningi kabamthembi uhulumende, bathi uzama ukuvimba udaba lwe-coronavirus lolu. Ngiphe umzekeliso. Kulomuntu obhubhe kunsukwana esanda kwedlula owayelempawu zomuntu ole-coronavirus, lowo muntu ubikwa wabhubha esendleleni esiya esibhedlela se-Wilkins, kodwa uhulumende uthi watholakala engelalo igciwane le-coronavirus. Uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lomkhuhlane lo?
Uma ngikhuluma ngokufuthiseka kukahulumende ngendaba zomkhuhlane, ungaba uphi noma uphi, hhayi umuhle kakhulu, uyasuthiseka. Yikho libona silamanye ama-organization afana nabo-WHO nabo-UNICEF lokubunye amanye organization anjalo anceda uhulumende at national level